Ukhetho baba Gande luhambe kahle kakhulu ngenkambo engilayo kwezompolitika okweminyaka edlula engu-20 edlulileyo ngiphakathi kwendaba zompolitika angaze ngilubone ukhetho oluhanjiswe ngendlela eprofessional njengaleyo ukhetho olwenziwe emgceke olube free and fair ukhetho olube luhlelwe ngendlela yebanga langaphezulu njengokhetho lwalonyaka izeki ngichayela ihlombe ngalokho bekulukhetho lokuthi ungasebenzanga kahle ebantwini ubusiwa mawusebenze kahle ebantwini abantu bebekuvotela ngoba adengela into efihlekileyo into yonke ibihamba ngendlela enhle njengomuntu ade yicandidate ekathe sisenge ngucouncilor ngoba nginqobile ngicandidate kuma election adlulileyo ngithe sithi ngiyagayela ku ward 29 lapha isilobela egoqela idonsa yonke le mawolo kohlo le chapewa ngabona ukuthi ukhetho lolu belu free and fair ngoba ama polling station la ngu 5 wonke bese uma ngifika kiwo ngithola ukuthi iZANU PF eyethu party ebusayo ibila ama agent ayo angu 3 iCCC bona abakuhlaba umkhosi kangaka ngithola ukuthi ilama polling agents angu 4 so adebemela ama party abube khanyela uhlelo lonke kuvotwa ukuthi akula umuntu campaign ayo within 300 meters adebekhangele bonke abeCC labe ZANU PF bekhangele konke sokubalwa ntambama bekhangele kufaka ama light abakhulu adethengwe izekhi kumhlophe kutenke kwabalwa kuhle amaphepha lapho kuwine khona iCC efakwe hodwa okuwine khona iZANU PF afakwe hodwa kubuzwane kuvunyelwane ukuthi siyavumelana ukuthi leli ngele ZANU PF kuvunyelwane kubuzwa ukuthi leli siyavumelana ukuthi le CCC kuvunyelwane kwaqedela lapho kwasayinelwana ama V11 iZANU PF yawina ku ward 29 edonsa primary iCCC yaba lama vote amanengi kudlula weZANU PF edonsa business center iCCC yaba lama vote amanengi ukudlula weZANU PF edonsa dem primary school iZANU PF yaba lama vote amanengi amanengi nengi nengi kakhulu ukudlula weCCC iCCC kwa yadliwa ku ward 29 basayina bonke lama agency abo ukuthi ukhetho lukhanjiswe kuhle ku ward 29 so hayi ukhetho lukhanjiswe kuhle
bakhona abathi ibandla leZANU PF liyehluleka ukwethula inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu wena uthini ngalokho
abakhuluma umbono onjalo angiboni ukuthi baqinisile of course balevumo lelungelo lokukhuluma ingqondo yabo abayicabangayo kodwa iqiniso elikhona on the ground ikuthi iZANU PF yiyo iparty elabantu enhlizweni yiyo iparty elenhlelo ezimhlophe ezimgceke zokuthuthukisa ilizwe lakithi indawo yakithi yesilobela le ward 29 engikhokhelayo inhlelo ngizibone zisenziwa yihulumende yeZANU PF ezibambeka ngesandla iziningi engingazibalisa ilanga lichone ezigoqela ukufakwa kukagetsi endaweni yakithi yedonsa kufakwe kwamagetsi ihulumende yeZANU PF esebenza logatsha le-Rural Electrification Agency ihulumende yaqhubekela phambili yafaka ubulembu be-internet ezikolo zonke ezisedonsa laphetheya emawolo kohlo yafaka ubulembu emaklinika ukuthi abantwana bezikolo lababalisi bayenze i-research besebenzisa ubulembu phezu kwalokho yahamba ihulumende ya edonsa secondary yadonata ama-laptops ama-chacha asemabhokisini angu 30 amachumi amathathu yaqeda lapho ihulumende yalungisa udaba lwezifuyo zabalimi be-ward 29 uhulumende under presidential scheme sanikezwa idibha lokudibhisa oluluhlobo lwe-tigris ukuthi inkomo zingafi kulenhlelo eziningi ihulumende eziqhubayo yasinika iklinika edonsa kusithemba le duzane ledamu ledonsa inhlelo zehulumende zinengi kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathatha isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso